Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 5 kuzibandlela ngo-2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje. Bathabe okumangalisayo abantwana abadabuka emathebeleni kabazwe abancediswe izinhlanganiso ezijeneyo labantu abazimele bodwa ukuthi badinge indawo zokufundela ukuba ngabongi labongikazi.
Mina besengive up on uku-applya i-nursing vele ngoba bengiyanga-applya 5 times before ngingatholi i-response, ningakwazi nokuthi i-application yami ihambe njani. Kodwa this time around si-applyile online and we managed ukuthi sisifika kuma-interviews eHarare.
Abakubandla leZANU-PF basekela ukuthi kube lo manyano wamabandla eZimbabwe ozakwenza ukuthi ilizwe lithuthuke ngemfanelo.
Sokufuze ukubana sisebenzeni sindawonye izandla zonke zibambisane, kungabi lomunye isomunye ngenxa yezizathu esithize, uzabona kuyalokhu.
Kodwa abaphikisa uhulumende bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele aguqule indlela okwenziwa ngayo ukhetho lokunye ukwenzela ukuthi badonse kanye kanye.
Kuqakathekile ukubana abantu bevumelane ukubana kuyini okufanele kulungisiswe, ikakhulu udaba lwama-reforms njalo lo daba lokulungisisa nje endlakela.
Lingaguthwa ngezamasiko ezabatsha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Bathabe okumangalisayo abantwana abadabuka eMathebeleland lenkabazwe abancediswe izinhlanganiso ezijiyeneyo labantu abazimele bodwa ukuthi badinge indawo zokufundela ukuba ngabongi labongikazi. Abantwana laba basanda kudinga indawo zokufundela umsebenzi lo eHarare. Umlondolozi Ndlovu usedulela lolu daba.
Abanye abancedise ukuhambisa abafuna ukungena kuzifundo lezi bagoqela umnumzana Decent Collins Bajila okumanyano ye-MDC Alliance, umnumzana Mlungisi Dube nomnumzana Mbuso Fuzwayo abalela ilungelo likaZulu, umnumzana Mike Undiweni okuhlanganiso yeBulawa Vendors and Traders Association, unkosazana Samukeliso Khumalo okuhlanganiso ye-Women's Institute for Leadership Development Trust labanye. Benze lokhu kulandela ukuthiwa phandle komsebenzi lo wadabuka eMathebeleland lenkabazo nyakenye, njalo lokuhluleka kwabaningi ukuthi basebenzise ubulembu be-intanethi ukuthi badinge indawo zokufundela umsebenzi wabongi labongikazi. Bathabe kakhulu abantwana abancediswe ngabantu laba ukuthi bayedinga indawo zokufundela umsebenzi lweHarare. Omunye wabo nguMelod Moyo wakoBulawayo othi sekulesikhathi edinga lumsebenzi.
Mina besengive up on uku-applya i-nursing vele ngoba bengiyanga-applya 5 times before ngingatholi i-response, ningakwazi nokuthi i-application yami ihambe njani. Kodwa this time around si-applyile online and we managed ukuthi sisifika kuma-interviews eHarare. Sihlala ngibonga ama-agents ethu aweBulawayo, uMr D Bajila noMr Ndiweni ngokusincedisa. Basiphathisile kakhulu from uku-applya, basilandelela singelathemba, basilandelela basincedisa. Sahamba kuma-interviews basisosela ama-fans here and there ngoba bekuyi-last minute, basiphathisa ngazo zonke indlela ebesizidinga.
Lokhu kusekelwe ngunkosazana Conscience Ndlovu.
I-process lay has transformed my life ngendlela ezilandelayo. Okokuqala, isingenze ngaba exposed to i-technology entsha. Yonke into esiyenziwa khathesi siyenziwa online. Nxa u-applya wenza online, ama-responses wathola wonke online. Okwesibili, isingenze ngahlangana labanye abantu abavela endaweni ezishiyeneyo bekhuluma endimi ezishiyeneyo. So singenze ngakwanisa ukubana sikhulumisane njalo sijayelane.
UThembuluwo Moyo odabuka eSilobela uthi wathola imali yebhasi ngenxa yesizo lukaBhajila labanye bakhe.
UBhajila ngiyo angincedisa u-applya lapha. Wayensendela ama-akhawunti yami le-password because ngangela access to i-internet. Ngamnika ama-details wangi-applyela. Then ngazothi sengihamba eHarare lapho engangishutiswe khona for an interview. Ngangingela bus fare, wangisendela i-bus fare of amount of about 200 dollars eco cash.
Pachila uti, wabambisana uhlelo lolu nabanye abambalwa.
Ati esikwenzayo ukuncedisa abantu abavela ezindaweni abaswele amathuba ukuthi bazithuthukise labo empilweni, asebepasile o-form 4, abanye bepasile o-form 6, ukuthi kungenzakala njani. Kwasekuvela ke silokhu sisadidekile ukuthi singancedisa njani abantu. Kwasekuvela ithuba lelele lokuthi kuyabhaliswa abafisa ukuthi babe ngomongikazi. Sasesithi sihlanganisa amakhanda silamanye amajaha oNdiweni labodube omlungisi ukuthi singancedisa njani abanawethu ukuthi labo bazibonakale bekhona phakathi kwalolu hlelo, bevela ezindaweni kumbe ngathi kuma-background abanqabelayo ukuthi babonakale phambili ezintweni ezinjengazenezo.
UNdiweni omunye walabo abancedisa kulolu hlelo uthi loba nje kungaba labantwana abazaphumelela kuhlelo lolu, uncedo lulokhu lusadingeka.
Ye, inkinga ezingahlangana la ma-candidates ahambe kuma-interviews for ukuba ngumongikazi ikuthi abaningi bengaswela umbiko wokuthi sebaphumelele ngoba i-communication ye-ministry iyenziwa ngesiphangiphangi. Sibonile ngesikhathi sama-interviews laphana batshele on average 24 hours before. So uhlupho loqala lwesibili uhlupho lokuthi abanye bangaswela imali zokugada ukuthi baye endani abaqasiya khona ukufunda, like eHarare besuke emakhaya chini yabo Plumtree kubotshotsho kubo Victoria Falls kubonkanye langaphi langaphi. Okunye futhi kuswela imali yokuthi bathenge izinto ezifunekayo, ama-uniform lezinye izinto zokusebenza ezokusebenza khona ngalo ngasiqhathile izifundo zabo.
Umlungisi Dube naye uthi basebenze kakhulu ukuthi abantwana laba benelise ukudinga indawo zokufundela ukuba ngabongi labongikazi.
Sisahlangana lenhlupho eziningi. Okokuqala esikunanzelelayo ngenxa yokuthi lezi zinto zenziwa ku-internet, silendawo esisemakhaya ezingela internet. Abantu bemakhaya kumele behambe begada izihlahla, begada izintaba, beyendaweni eziphezulu ukubana bekwanise ukubana bebe lamafoni abo ebambe amagagasi ocingo. So kulohlupho olunjalo esihlangana lalo. Okwesibili sikhangelele ukubana ukudula, ukukhuphuka kwentengo ye-internet kwenza ukubana abantu abaningi bengakwanisi ukubana bedinge la amathuba omsebenzi esingathi uku-apply. Then okunye esahlangana lakho uhlupho olunjengokubana sananzelela ukubana esingathi i-portal ye-e-nursing kumbe lapho kusetshenzwa khona okumele abantu belethe khona ama-applications abo kwakungasebenzi okwebanga elide.
Abantwana abahambe eHarare sebemele ukuzwa ukuthi kuzaphumani kulokhu abakwethulela abaqhatshayo. Izifundo zabongi labongikazi ziqala kusasa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Abakubandla leZANU-PF basekela ukuthi kube lomanyano wamabandla eZimbabwe ozakwenza ukuthi ilizwe lithuthuke ngemfanelo. Abaqoqele leStudio 7 bathe inkokheli yebandla leli labaphikisa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele balandele okufunwa nguZulu hathi osenhlizweni zabo. Umnotho welizwe leZimbabwe ukudeka okumangalisayo njalo kule ndlala enkulu elizweni okulabantu bhozi abafika izigidi ezilijumi abadinga ukudla okuphiwa nguhulumende lenhlanganiso ezizimele zodwa. Kodwa-ke kukhanya engani loba ilizwe libhekane lenhlupho zonke lezi kusakhatshana ukuthi kube lobudlelwano obukhanyayo phakathi kwebandla le-MDC leZANU-PF. Umsekelo webandla leZANU-PF uMnumzana Joseph Juma okudale le-Central Committee uthi okoniwe ngomlomo kulungiswa ngomlomo.
Sokufuze ukubana sisebenzeni sindawonye izandla zonke zibambisane kungabi lomunye eyisho omunye ngenxa yezizathu esithize, uzabona kuyaloba.
Ye, kodwa nxa sikhangela ke baba Golide kukhanya ngazani ke okuhluphayo ukuthi khona manje amabandla amakhulu iZANU-PF le-MDC kawafuni ukuthi behlale phansi belungise khona okuhluphayo. Kambe okungabenzi ukuthi behlale phansi kuyini? Siyabona ukuthi uThabo Mbeki laye kade khona ukuthi alungise kodwa ungana kuhambi kuhle. Pho kumele kwenziweni lo nyaka kwenze ukuthi kuguquke konke lokho?
Sokufike esibangeni sokuthi thina abalandeli bamabandla lawo sikhulume ngamazwi abambeneyo ukuthi aye kukhulunyiswane. Thina ngapha kithi kuZANU-PF kubalulekile umongameli wethu usekukhulume kamekile ukuthi hayi mina ngivele ngikhululekile ukubana sibonisane sikhulumisane. Yikubona noma indaba le Pollard City ngamabandla amancane angela msebenzi kodwa it's a sign ukuthi hayi ukhululekile ukubana akukhulunyiswane. Manje i-problem isingapha kubafowethu abaloku up to now 2 years down the line after ukhetho vele kwethu thona hayi asiye emongameli uyilikimeka sikhulume naye ibona lapha khona phana abalandeli babo yosomele bekhulume labakhokhela ukuthi bayithi umhlupho kaloku ubamba sonke whether MDC whether ZANU-PF sonke sisilimbu ngoluthi lapha ake nibesizamele ukubana kube yingcono ngoba iproblem yethu nabona abakhokheli iinto zabo ziyabe ziright badla mnandi isaft abasweli lutho kodwa phansi ngapha yibo labesile problem
khonaye kodwa lina njengebandla lezanu-PF abalandeli bezanu-PF liyamtshela yini umongameli ukuthi hayi laba phela abanye bathi lixoxe kodwa bafuni into leyo kuthiwa yi-Poland pho akula nto lengaphuma layo umongameli lenze lokhu lalokhu lalokhu ngoba khonokho yiko ongazane kuyingxaki khonokho babajuba
hayi but i-Poland mthembo igoqela umuntu wonke kanti bona sebezafuna uba yiyo bodwa yini aselikhuluma abanye bonke laba bebengasaziwa na yiko kusuka kube ne-problem kungabi lobandlululo i-Poland ithi wonke umuntu la yena lowathola one vote naloo uqakathekile ngabuye etafuleni sikhulumele so mina i-Poland nxa ngiyikhangele yindawo enhle yokuthi wonke umuntu ngabuye angene wabana akhulume ngabona ke nabaesithi bona bale-lions share in terms of i-opposition ukuthi hhayi banabantu abamehena kulalaba abanye abaku-Poland kuzakhanya ngongani ngoba nxa sebehlezi etafuleni bazabalezeni iphosi lengcono yokuhlala etafuleni laphana ngoba banani balelekuzeni i-backup ekuthi bona banabantu abaningi njalo banama-members of parliament phela abaningi kudlula laba abanye engxabanye laba ngabana ama-members of parliament except maybe olokuzeni umama umakhuphe labo mesinto umama uPriscilla yibo abanye abaseparliament so khonokhona kuyafika kuhluzwe wonke umuntu esetafuleni why ufuna ukuyayisha omunye umuntu why ufuna ukuqala okwakho wena uwedwa
umnumzana Joseph Juma ukudale le-central committee kubandla le-ZANU-PF sixoxe laye ekubulawayo siphinde njalo saxoxa ngodaba lolu lo ukudlelana kwebandla le-ZANU-PF lele-MDC lo Ostalos Siziba unobhala jikelele ohlangothi lwabasakhulayo kubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa
ukubambana kwamabandla atshiyeneyo kwele-Zimbabwe ikakhulu i-ZANU-PF le-MDC kuqakatheke kakhulu ukubana kurizovwe indaba zehlupho eselizweni kodwa ke kuqakathekile ukubana abantu bevumelane ukubana ke kuyini ekufanele kulungisiswe ikakhulu udaba lwama-reforms njalo lo daba lokulungisisa khe udlakela eyedlulileyo indaba ze-justice e-national unity njalo kube ke lokuvunyelwana mayelana nendaba zobukhononi lendaba zokuya kuwelelana lamazwe atshiyeneyo okuthiwa yina-international relations yikho ngibona ngani kuqakathekile ke ukuze ke ikakhulu abe-MDC benanzelele ukungangeniswa ke phakathi ke kwenhlanganiso efanayo le-Poland lapho ke okungela nto eqotho engaphuma mayelana nokulungisa kwelizwe
kodwa siyabona phela abebandla le-ZANU-PF but kumele lingene ku-Poland yangkhona leyo phela ukwenza into kulungiswa
okwe-Poland ngoba abantu abayezinto zokudlala ungangena kumanyaliswa labo maduku omaduku kuyina abakwazi mayelana le-political zenishinele bezimbabwe ngabantu esingathi bengabe bekhona ye kodwa ayikhona ukuthi sebengahlala ematafuleni mayelana le ndaba zelizwe leli ukuze liye phambili
pho-ke okumele kwenziwe kwini sizini
kufanele ukuthi kuvunyelwane ngendlela ezahanjwa ngiyo engithi yona ama-comprehensive reform njalo nokubana-ke amanye amabandla abe senzani
ubona ngazani kodwa-ke i-MDC okwenza ukuthi ingangeni sibili ngafuna ukungena ku-Poland kuyini vele
hhayi i-Poland phela ngeyabantu abayezinto zokudlala ayisiyo ndaba zekuthi kungise ilizwe ngoba angeza ke wathi o-Brian Mkeki ngabantu abayesithithi kuye njengamabandla aphikisayo kodwa kathesi seyimemba ezanu-PF okutshengisa ukubana hhayi ngabantu abawelelanayo abakhulumisanayo idalo kufanele ngeyabantu abangavumelaniyo ukuze behlale phansi bekhulumisane i-Poland ngeyabantu abawelelanayo so akulanidi yokuthi ngathi abantu abakhulumisayo bona bezele bevumelana entweni zonke
u-Ostalos Siziba unobhala jikelele ohlangothi lwabatsha kubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa sixoxe laye eseharare siyesikhangele esibhathelane lakwamanye amazwe ngamafitshane abantu abaningi babuthene edolobheni le-avas kwele-iran lapho abakhalela khona umdeni kageneral Qassem Soleimani obulewe libutho lemelika bekhokhela ibutho le-Cats Force. Elemelika lithi libulele uSoliman ngoba befuna ukuhlasela abantu beMelika. Abantu bakole Australia balusana lomlilo omkhulu osubhidlize amadolobho lezinye indawo emaphandleni. Umlilo lo usulesikhathi eside uvutha kwele Australia. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Senganamasiko wenzi umandla nobaba mkhulu babe lobola
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhlanje sicoca lenyanga enkulu uDavid Mkhabinyana Ngwenya lapha sikhuluma ngodaba lokucela izulu indlala ibhakile okunye okumangalisayo endaweni eziningi zelizwe leZimbabwe kambe ukuthi iso isikhathi sokucela izulu kumbe sesadlula isikhathi sankhona baba Ngwenya siyakwamukela uhlelo
ngiyamukela dude
ye baba Ngwenya ke lisitshela ukuthi kukhanya sibili izulu lini isikhathi sokulicela yini izulu khona manje
hhayi isikhathi sokucela izulu kusebusika ku-August khona le izihlahla zingakahlumi izulu lingakadumi yebo kuhamba okungenziwa ukuthi abantu babuthe amathambo lasegcekeni lamalembu la ayabuzelayo ezihlahleni kutshiswe ukwenzela ukuthi nanxa izulu lisiza lihloniphe lingazilezwa ngolaka lize limaze abantu kodwa ukucela izulu isikhathi sokucela izulu sesedlule
singathi okwamanje-ke abantu sebekhangele nje kuphela ukuthi impilo yabo siphelile sibili ngoba izulu alini baba Ngwenya kwezamasiko kwenziwani ikakhulu nxa kunje
ukuyabika akuyekelwa ukuyabikwa ngoba yikukhala nxa ulambile uyabika kuyihlo usazi ukuthi kala mali usazi ukuthi kala lutho abantu bayahamba kuphela bayekhalaza khonale endleleni besazi ukuthi isikhathi sakhona sesedlule ingqobe babe beyipha yena osipha izulu
kuyiwa nini khona ngale endlelele ukuye wezwa bekhuluma ngakho abantu khonapho
hhayi ukuya abantu kufanele ukuthi banyenye bayefika khonale ukwenzela ukuthi bayekhuluma laye uThobela kubonakala ukuthi okuyikho yikuphi yabedula labo banyenye bayekhonale bayekhala izinyembezi zesulelwa emzalini labo komanyango labo benze njalo labo konebani labo benze njalo kungaze kwayekelwa usithi thina isikhathi aseyisisikhathi sezulu okukhala kuyikukhala loba nini
ye singathi kumele bakwenze khonokho ngabantu abanjani bayazazi bona kumbe kumele ukuthi isigaba lesigaba sikhipha abantu baye kwenza khonokho
induna ngasigaba ngasigaba kufanele ukuthi ikhiphe abantu abaza kuyakhala khonale ngoba kwakuvele izinduna zilabantu ababe ngabahambeli besigaba besiya khonale endleleni endaweni zonke ezinezo emtolo okucelwa khona izulu umlandi wezinduna njalo izinduna zingavumeli abantu namhlanje bayaqansa izintaba zamasiko beyabuzela ngabalembu besenza imithandazo yabo engekho besenza okungekho emasikweni zonke lezo zinto izinto okufanele ukuthi izinduna labosobhuku bakunqande kungaze kwenzakala lokho
sicela uphosele okugcina khonapho-ke utshela abantu ukuthi pho nxa kunje sokuthiwani baba Ngwenya
engakutsho njengoba sekunje indlala izinkomo izifuyo seziphelile emakhaya iganga ungani liyathanyelwa ngamahlahla akulatshani kakulani engakutsho mina ukuthi ngenduna ngenduna kayikhiphe abantu ayiveli bakhipha bayekhala lapho esivele esikhala khona emasikweni emasikweni ngitshenjelele kwamanyango akonebani ezhilo edula kungabila indawo abazayiyekela ukuya kuyo izinduna ngezamasiko osobhuku ngabamasiko kufanele usiko baluphathe ngendlela yalo
sithatheleli thuba ukuthi sibonge ubaba uDavid Mkhabinyana Ngwenya yena eyinyanga enkulu elodumo siyabonga kakhulu baba Ngwenya ungadini lokusasa
hayi yami ngiyabonga tu
ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo okwesikhathi sabatsha silo Mike Wobe khona manje
yebo 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 thakazo muhlezi
yikudibana kuhlelo lwabo sakhulayo uhlelo lokuqala lwalinyaka happy happy new year thakazo muhle igama lami nguMike Hove namhla kuhlelo sixoxa lo Diesel Bajila olwela ilungelo loluntu decent bachelor ngiyakwamukela kuhlelo lwethu labasakhulayo njani futhi
ngiyaphila mfowethu kunjani
ha mina ngiyaphila usanda ukusiza abatsha ngokubathola indlela zokuhamba eHarare ukuze bayofaka ama applications abo okuthola umsebenzi bengicela ukuthi usitshele okuningi ngalo
sincedise abantwana nasemathebeleleni lasemigenzi abangu-150 ukuthi basubmit ama applications abo okuba ngo-NES iningi labo ngingathi abangu-90 thereabout sebetholile okuthiwa yikuba shortlisted yikho abanye bashortliste ukuthi bazathola ama-interviews eHarare iningi labo belingelazindlela futhi zokuthi behambe beya eHarare bethola uncedo lolo esasikwenzile ukuthi abahlala emakhaya sasihlala sibathumela i-airtime sibathumela idata ukuthi benelise ukungena ku-inthanethi besubmite ngoba ama-applications asesubmitha ku-inthanethi kuphela so sebebiziwe eHarare bebengelayo futhi imali yokuthi behambe sangena ezakhamizini zakobulawayo sangena nakwezinye izakhamizi ezisizwelayo ezingasizo bantu bakobulawayo zasincedisa abanye bengaphandle kwamazwe basitholela izimali zokuthi sigadise abantwana behambe kuma-interview kuHarare sigadise sibatholele ukudla nxa besendleleni njalo futhi sibatholele izendawo eziphephileyo ezokuthi balale nxa belindele ukuthola ama-interviews eHarare besihambe labantwana abangu-23 bangenile ku-interview abangu-20 bakhona kwaba lezinye imbambeko kwabathathu esisazama ukuthi bancedise kathesi kodwa i-20 zabantwana esihambe labo eHarare zonke zingenile through the interview process
kulabantu abaningi abangelalo ulwazi oluthile ukuthi i-application process nisebenza njani bengicela ukuthi ubachazisele ukuthi kuhamba njani lokhu
okwenzakalayo yikuthi kule website ye-Ministry of Health ungathi www.mohwc.co.zw uzahamba uye kuwebsite yangkhona ubusufika iza kunika i-tab ethi e-nurse ungafika ku-e-nurse khonapho sekule ndlela yokuthi u-apply iza kucela ukuthi ufake imali ne-ecocash yikho lapho abanye ababeqilwa khona kakhulu ngoba umuntu wayefithi ngifakelani imali kweyami ifoni thina esasibancedisa sabatshela ukuthi hhayi akula mali okumele uyisendele umuntu lathi singe lingasithumeli imali lizathumela kurhulumente direct nxa usuyenzile njalo kuza kuya kupheji lesibili lapho ufika ufake khona ukupasa owakwenzayo esikolo usufakile konke le namba zakho zesithupha ne-adresi lapho ongabe ufisa ukuthi lokhu uphendulelwe khona then upheji elandelayo usuzabhala-ke ukuthi wena ubona ngathi yiziphi izibhedlela obona ngathi ungafundela kizo ipheji yokugcina-ke isisiba yileyi etivala lokho okubhalwe lapha uvuma ukuthi kuliqiniso
njengoba sebekhona abantu abasebe-shortlistiwe lokhu kusho ukuthini
lokhu kusho ukuthi sekumele ukuthi abadala abalisekelayo uhlelo lwenzayo baqalise ukuzikhwathaza ngoba abantwana kuvikela izayo sikhangelela ukuthi bazabizwa kuthiwe bebuye ezibhedlela bezotrayina bazaye bengela ama-uniform bazaye bengela amabhuku sikhangelela ukuthi kuvikelele izayo sisebesiqalisile ukuzikoqa kwenzela ukuthi abantwana bakithi behambe beyefundela le imisebenzi ngoba siyayidinga njengomphakathi ukuthi belabantwana bakithi abenelisayo ukuthi bakhulumisane labogogo ngezindini zakithi nxa bebancedisa ezibhedlela lezindaweni zemtholampilo lapho abafikela khona
abatsha laba ohambe labo eHarare libakhethe kanjani
thina esikwenzileyo yikuthi sile group yethu ye-WhatsApp elabantu esesabancedisayo uku-aplaya so from that group abanye bathile bathi mina sengishortlistiwe kuthiwe ngibuye eHarare angila mali yokuhamba wonke umuntu othe kithi akanayo imali yokuhamba sivule indlela yokuthi ancedise
abafisa ukuthola usizo lwakho bangakuxhuma kanjani
sile WhatsApp number 0773969762 aba ku-social media ibizo ngingu-Decent Collins Bajila bengadinga futhi lo Michael Mdladla Ndweni dinge futhi lo Mlungisi Dube
hayi ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lwethu lapha sakhulayo
nathi siyabonga ngokunjalo
silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMyTrip yona i-username yami lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection uhlelo luqala ngo-8 p.m. bese lugqiba ngo-9 p.m. kwanele kwanamhla olivalelisayo ngenjabulo igama lami ngu-Mike Hobe bye-bye
siyabonga kakhulu-ke Mike Hobe sike singene kwezokholo lwesikristu lomntu kamele inkomo
divana kuhlelo vuselela umoya lilami untungami linkomo lamhlanje sihamba lomfundisi Thandeko Zintimkandla ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
siyabingelelana bathandekayo benkosi ngaleli sonto lokuqala lomnyaka ka-2020 sisenzelana amhlophe ngokubana siye singenile phakathi kwawo abanye silamacebo amaningi alowo mnyaka yikho sisenzelana amhlophe lokuthi lokhu kuzakwenzakala kuphumelele njengezifiso zakho.
Uziphatheleni lamhlanje?
Sikhangeleke encwadini nomshumayeli isahluko sesithathu labo kulamazwi athi konke kunesikhathi sakho, yonke indaba inomzuzu wayo phansi kwezulu. Siye kwelika 15, lokho okukhona yikho kwakukhona naloko okuya kuba khona kade kwakukhona. UNkulunkulu ufuna okudlulileyo. Ilizwi lithi yonke into ilesikhathi sayo. Ngenza konke okwenzayo kuye lapho othanda khona. Wenzeni uthini kodwa konke kulesikhathi sakho. Okukhulu leso sikhathi kangako okukhulu ukuthi wenzani ngesikhathi sona leso oseselaso usaphila emhlabeni. Ngoba naiqiniso yikuthi ozelweyo uza kufa. Indaba ayikho ekuzalweni, ayikho ekufeni. Indaba iphakathi kokufa lokuphila kumbe phakathi kokuzalwa lokufa. Okuyikuthi khona kwenzeni ngesikhathi sakho. Ngoba yonke into ilesikhathi sayo. Ungajabula wenze konke yebo isikhathi sakho, kodwa phakathi kwakho ukujabula khona lokho kwenza into enhle ebukekayo yini. Iqiniso yikuthi nanzelela ukusebenzisa isikhathi sakho. Abaningi nxa umnyaka uqalisa bayazibekela izinqumo ezithize othiwa ama-resolution. Umuntu athi lo nyaka ngifuna ukwenza lokhu, ngifisa ukwenza lokhu, ngizakwenza lokhu. Yebo kuhle konke lokhu, ngubana kuvele kumele impilo iye phambili. Kodwa usala ukuthi uleqiniso bani lokuthi uzasithola isikhathi sokwenza khona lokho. Ngoba isikhathi kasikho esandleni sakho, isikhathi kasilani lawe, kasilani ukuthi ungubani njani. Nxa isikhathi uNkulunkulu esesifuna kuwe uyasithatha usale ungasekho. Nxa sisenzelana mhlophe ukuqalisa komnyaka kuba yinto enhle sibonga isikhathi esiyabe sidlule kuso. Siyazi ukubana iminyaka kayifani, imihla kayifani. Abantu bangenile baphuma ku-2019, abaningi bangena belezifiso ezithize azifezekanga. Abanye baqede umnyaka bekhala ezimachonsi ngomana izinto kazihambi kahle. Isikhathi sokwenza lokhu abakufisayo kasikho, kuba lokuthi mhlawumbe kabala mali kumbe lalithuba lokuthi bakwenze khona lokho kalikho. Kodwa-ke namhlanje yazi ukuthi isikhathi olaso uNkulunkulu uzasibuza kuwe ekugcineni. Kuvesi 15 ukuthi ekugcineni uNkulunkulu ufuna okudlulileyo. Okudlulileyo lokho okwenze ngesikhathi obe ulaso. Wenzeni ngesikhathi sakho usaphila kufika namhlanje. Uzakwenzani ngo-2020 okwehlukileyo kulalokhu okade ukwenza? Yenza izinto ukhwabitha ukuba khona kwesikhathi. Umbonge uJehova ubana uphile leso sikhathi sokubana uphile wenze lokho okwenzayo. Uzakubuzwa ubana umzuzu onje wawusebenzisa njani. Asifundeni ukusebenzisa isikhathi sethu sisenza izinto ezakhayo, ezinika abantu ithemba, ezenza ukubana impilo ibe ngcono kuwena kimi.
Akuyiphethe mfundisi.
Asikhule baba nkulunkulu omileyo, wena ongehlulwa lutho. Siyabonga isikhathi osinika sona la mathuba. Yenza ukubana isikhathi esisiphilayo njengoba siqalisa umnyaka kube isikhathi esizosiphila sijabulise wena kuqala, sijabulise nesihlala labo. Nika abantu bakho ithuba lesikhathi sokubana bakwazi bakukhonze kusukela manje zokuna phakathi. Amen.
Lolobe kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Ntungamile Nkomo. Singakehlukani wothi sikhangele indaba ezikhokhela lamhlanje. Bathi abakumangalisayo abantwana abadabuka eMatabeleland lenkabazwe abancediswe zinhlanganiso ezijeneyo ukuthi bayidinga indawo zokufundela ukuba ngomongi labomongikazi eHarare. Sigqiba-ke lapha uhlelo lwethu wamanje wolivalelisayo nguGibbs Dube.